isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 9 kuLwezi 2018 muntungami linkomo endabeni zethu lamhlanje. Ababalisi batshengisele eHarare namuhla. Umbiko kasibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwa emafonini ayisekelwa lidola leMelika njengalokho okumele kwenzakale usudale inkulumo. Kuwaza Friday, Silo Sheckman, mkhotsholwa ehamba leqembu lakhe leGwese Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla besithi bafuna uhulumende abahlawule ngedola leMelika. Ubika uMavis Gama.
Bebehlabela ingoma ezigcwele usizi lapho ababalisi laba befola besuka eAfrica Unity Square belubhekise emahofisini awePismas lapho abachiye khona incwadi yezikhalazo eyamukelwe ngumnumzana Arthur Choka okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunkampani le. Basuke lapho beqonde emahofisini wogatsha lwezemali behlabela ingoma zokusola uhulumende bembeka umlando unganakekeli izisebenzi engachiyananga lokamnumzana Robert Mugabe. Iziphathamandla zogatsha lwezemali zihleza baleka emveni kokubezwa besiza behlabela, kodwa abakade befola laba bamukelwe kuhle emahofisini ogatsha lwezisebenzi lapho bafike bachiya incwadi yabo yezikhalazo kumncedisi kamphathintambo unkosazana Victoria Sgauke obaphathe ngendlela encomekayo. Omunye wabaphatheke kulokhu kufola ngumnumzana Thawanda Zimba obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ku-PTUZ. Yena ke ulandisa ngokubafuqileyo ukuthatha leli nyathelo.
Christmas iyasinqindezela. Ngokuthi ngoba singahamba ezibhedlela kungabe ngela mithi babe befuni ama-US, thina ama-US asibatholi ngoba thina sibhadalwa ngebhondi. Bona bayafuna ngama-US. Ihulumende ayisibhadalelayo ngama-US ngoba imali abasinika yona ayisakhwani lutho.
Usole kakhulu inyathelo elithethwe ngabaphathizikolo ukubiza imihlangano lababalisi yesiphangiphangi ngenjongo yokubavimba ukuyaphatheka kulokhu kufola.
Siyabe sifuna uhulumende ekhangele ababalisi ngoba imisebenzi eyenziwa ababalisi imisebenzi emikhulu kakhulu. Kakhangele the way abasebenza ngayo imali abasinika yona.
Okugcizelelwe ngumnumzana Abiot Moyo, unobhala okhangele ababalisi abakhubazekileyo ku-PTUZ.
Iproblem yikuthi singahamba sifuna ukulatshwa. Bafuna imali ama-USA, ama-Medical Aid Society yuthi kabafuni ngoba kababhatali. So sinasicela i-government layo i-PSMAS ukuthi babhatale.
Akaboni uMoyo kungakho ethi yena labanye ababalisi abanjengaye bekhala ngosekusenziwa ngabe-Christmas ukufuna inhlawulo ngedola leMelika. Kungakho befuna uhulumende akhangelisise udaba lwemali abayiholayo.
Cela uhulumende ukuthi bakhweze iholo, ukuthi basinike ama-US ngoba everything bafuna ama-US. Ama-tablets bafuna ama-US. Nxa uvakatshela udokotela bafuna i-US. Thina asila.
Lokhu kutshengisela kuza ngemva kokuba ababalisi abafundisa emaphandleni abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, labo bephatheke kuhlelo lokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbili. Inkokheli ye-ARTUZ le ithi kubone kufanele ukuthatha lelo nyathelo ukuze uhulumende abangezelele iholo lokubaphatha ngcono. Abafole lamhla bekhatshwe ngabasesipholiseni abe-PTUZ laba bebeqhinqa izililo sikhathi sonke lapho befika emahofisini kahulumende abalisa olwezimali kanye lolwezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumeVis Gama.
Ayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa koBulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abaphathi ntambo bakahulumende kanye labagcinisa ihlalo bamakomiti edale lePhalamende vethule imbono yabo etshiyeneyo namuhla koBulawayo emhlanganweni wokuqoqa imbono ezasetshenziswa lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi. Umnumzana James Sithole omela imakhokhoba edale lePhalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezemfundo iyaphezulu kuleli dale usichazisele okunengi okuhlafunwe kulomhlangano.
Umhlangano lo ubeyimpumela enhle ukuhambe kuhle loba nje kungakapheli isikhangeliso kuyaphela kusasa. Lihlelo olunika ithuba ukuthi ama-members of parliament ikakhulu sisebenza kuma-committees ethu atshiyeneyo sibuye sizokwethula phakathi kwabanye bonke abangahlali kwamanye amakomiti amanye ama-MPs ama-senator njalo phakathi phambi kwama ministers okuvela ebantwini esikuthi khona esakuthola ngesikhathi se-consultation lapho esasihamba khona sisiyaxoxisana labantu njalo lezihlanganiso ezijeneyo esingakubiza sithi ngama-stakeholder.
Kukhona ongathi bekuludaba egudwini lamuhla kumbe okubone kumqoka?
Okwakuqala mhlawumbe ngingakhuluma-ke ngezinto ezimbili. Bekukhona okunyade bephonga ukunika nje kungaqali, njalo okunye bebephonga ukuthatha izinto ezomnyaka ophelileyo kutshengisa ukuthi ama-ministries abengenzanga umsebenzi kodwa amakomiti akwanisile ukuthi ekuthathe khonokho. Nginganika-ke umzekeliso ngithi mina ngihlala kukomiti ye-higher education. Okunye-ke okuphumileyo sokunikwa i-reporting ngu-chairperson we-committi yikuthi-ke kule mali kade sibuza ekade iphume kuthiwe le imali yiyo imali eholwa ngama-minister labo-permanent secretary, kodwa-ke nxa sikhangela imali leyo kukhanya bekuyimali eningi. Bese sibuza ukuthi no, imali leyo kanti ingaba ningi okungaka ebantwini abalutshwana kangaka? Kwasokuphuma-ke ukuthi hhayi, okunye kulama-minister lama-permanent secretary asebaphumayo bahamba kwamanye amanye ama-ministries, kodwa imali yabo ilokhu ithathwa kumbe lokhu ithengiswa ilokhu ikhona kuyenaleyo i-minister. Sase sibona kuyingozi ngoba kaphusela qiniso ukuthi engxenye kungenzakala ukuthi umuntu lo ngasasebenzi kodwa lokhu ehola kumbe umuntu sehola kabili. Bese kubuya-ke kunye ukuthi ama-ministries siyananzela ukuthi ayazama ekusebenzeni kwawo amanye alamakhampani angaphansi kwawo, kodwa bese sikukhangela ukuthi imali le iyabe lokhu iqhubeka kubhajethwa kucelwa imali ukuthi sinike amakhampani lawa, kodwa singakukhangela wona amakhampani lawa ukuthi singacubulungisa ukuthi kuyini akulethayo uzathola ukuthi kabula. So ngokunye-ke okukhulumileyo ukuthi ama-MPs kumbe ama-committees akunike ngoba yi-warning kakhulu ukuthi ngesikhathi esilandelayo kasoze sikuthathe lula-ke kakhulu. Njalo ngiyathemba ukuthi labo-ke amaminista nxa kade bekuthatha lula umsebenzi wephalamende, hayi kathe simbone ngani lapho sekuzeyenza ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela elokunanzelela-ke kakhulu ngoba bekwazi ukuthi kulabantu abakhangeleyo.
Umnumzana James Sithole umela eMakhokhoba edalela ephalamende njalo ulilunga lekomiti ye-higher education kuleli dale. Sixoxela ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank ukuthi imali ethunyelwana emafonini eyama-RTGS kayisekelwa lidola leMelika njengalokho okumele kwenzakale usudale inkulumo. UMangotsika utshele umhlangano obusenziwa kobulawayo ohlaziya uluhlu lwendleko kahulumende olomnyaka ozayo ukuthi uZulu lamalunga edalela ephalamende kabazwisisi imbangela yokusilela kwemali elizweni, yikho nje bekhuthaza ukwesulwa kwemali yama-RTGS lama-bond notes. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezibalisa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube engakatholi lesi sikhundla zithi imali yohlobo lwamabhondi yiyo enza kube lobunzima elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva.
Oqala kusitshengisa ukuthi indaba yokuthi imali yethu ekuma-RTGS le mali yethu ekuma-bond soku-ovala kathesi ukuthi ayilingani le-US dollar. Okwesibili kusitshengisa ukuthi sengikhona sizaba lokuhlupheka okukhulu ngoba abantu ababenikwa ama-RTGS lawa ikakhulu abamankampani izinto lezi bavame ukuzithenga ngaphandle. Nxa kungokulungiswayo okunye okokuphekisa lokunjalo uzathola esikuthi ngama-ingredients ezinto ezidliwa ngabantu malanga ngamalanga yinto ezinye eziyabe zithengwe ngaphandle. Yikho-ke okungang ukuthi nxa imali leyi ibuya ingama-RTGS kuzaba le ngxaki ekuthini imali leyi kufuze ikhutshwe kuthengwe ama-US kulaba abathengisa okungekho semthethweni. Yikho-ke nxa ungafuna ukukukhangela khona lokhu kuyakutshengisa ukuthi singaba le ngxaki yokuthi into sezingathi kuswelakala kakhulu kulalokhu okade kuyikho khona. Njalo lokuthi soku-obala ukuthi ama-RTGS ethu lawa asukela kuma-bond alingani US dollar.
Manje lona udaba lokubana wona ama bond notes lawa awasoze asuswe ngoba kayisuwo dubo njalo ayasebenza ukubona njani?
Yeah, ukusebenze ngabe sebenza kodwa indaba ekhona njalo emqoka ngiyokuthi laba abayenza izinto kumbe abathengisayo benelisa na ukuthi be yekwanisa ukwenza sithi thina iku restocker ukuthi begcwalise izinto nxa bengazithengisa. Lokhu sizabona ukuthi bazaba lohluphe ukuthi imali evele isebenza yangkhona yena le sithi thina iyasebenza iyabingenelisi ukuthi behode izinto ngoba kuyabe kudingakala imali yangaphandle. Imali le yangaphandle etholakala kulabo abayenza okobugwelegwele kuphela. Yikho ke luhlupho lona lolo.
Kodwa khona lokhu okwenziwa ngumphathi ntambo wezemali ukubana axoxisane loZulu engakethuli ibhajethi yakhe yomnyaka ozayo, ubona njani? Ubona ungani kuzasebenza na kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho?
Ukuxoxa lo ongaxoxisani loZulu yikuthi kathesi ilizwi limi manzonzo. Yikho ke ngokunjalo ibhajethi le angiyiboni mina izenelisa ukuthi kwezempila kahle sithi thina i-health senelisa ukuthola izinto ezidingakalayo. Njalo sibuye kwezamandla sithi thina ngeze-energy. Uzathola ukuthi amagetsi ethu amanye athengwa ngaphandle kwelizwe. Njalo imali yethu ebhadalwa la ngabantu bakithi kayisoziyenele ukuthi ithenge imali yangaphandle. Yikho ke ungafuna ukukunanzelela khonokho ukutshengisa ukuthi izigaba ngezigaba ezomkhonomi azisoze ziphathise.
Umnumzana Richard Mahomva yingcwethi ecubungula ezenotho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Live talk lamhlanje sikhangela izikhalazo zababalisi abatshengisele eHarare lamhlanje besithi kumele baholiswe ngedola lemelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kudubuke amabhomba abethiwe ezimoteni ezintathu esigodlweni seMogadishu eSomalia lamhlanje ekuseni abulala abantu abangamashumi amabili lantathu. Kulondoda ovuke ubhova wagwaza abantu abambalwa wabulala oyedwa esigodlweni seAustralia iMelbourne lamhlanje ekuseni. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye-Premier Soccer League kulimpela viki itedela umdlalo we-final wenkezo yeChibuku Super Cup wona ozaqhutshelwa enkundleni yeGibo ukusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu leHarare City uMark Harrison uthi iqembu lakhe lisenkingeni ngoba umdlalo wefinali yomncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku uqhutshelwa enkundleni yeGibo okulikhaya leqembu babadlala lalo ele-Triangle.
We're playing at Gibbo, so I think
They've got the advantage already, haven't they?
Siza dlalela inkundleni yeGipo okuyinto enza singene kulomdlalo iqembu leTriangle lizibambe esidukwini ngoba kulikhaya labo. Ziningi inkundla besingadlalela kuzo ezibalisa eMandaba kumbe eBarber Fields. Yikho ngokubona kwami sivele sifana labantu ababhekane lomqanso kodwa sizabona lapho kuzawela khona induku loxa uxaku.
UHarrison utshele intatheli zindaba kuba inkinga ebhekane leqembu lakhe ukuba kulandawo yokuhlala endaweni yeTriangle okutsho ukuba kuzamele belale edolobheni laseMashingo bese besiya eTriangle zebelanda umdlalo. Iqembu leRCity okuyilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleCapes United nge-2-1 kusigaba sesemifinal. Lo nyaka ngokwesine ukuba iqembu leRCity lifinyelele kufinal yenkezo yeChibuku njalo yile liphakamisela ngomnyaka ka-2015. Iqembu leTriangle lona lifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleDynamos nge-2-1 kusigaba sesemifinal. Iqembu elizanqoba kufinal yalo nyaka lizathola umvuzo wenkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo lokumela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Kumidlalo yalo nyaka yesigaba seCasalaga Premier Soccer League, iqembu leHarare City linqobele iTriangle nge-1 kanya emdlalweni wakuqala odlalelwe esigodlweni iHarare, kwathi owesibili odlalelwe enkundleni yeGipo uphelezi ngutshikilobhanqa 1-1. Iqembu elizanqotshwa lona lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Ngaphandle kweqembu leHarare City, yamanye amaqembu asekeaphakamisa inkezo yeChibuku selokhu umncintiswano wavuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngabalisayele FC Platinum lona elinqobe ngo-2014 kanye lelenkezo iPlatinum lona elinqobe ngo-2016. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silo Shakeman mkhuchi olwaye hamba leqembu lakhe leGwese Super Sounds vephethe idlalate labo elilesihloko esithi iSMS. Leli lidlalate leGwese Super Sounds elesithupha njalo lilengoma eziyisikhombisa. Leli qembu liqale ukuhlabela ngomnyaka ka-2009 njalo lacindezela idlalate lalo lakuqala ngo-2010. Kusukela lapho alikaze libheke emuva. Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi balandeli vulani kanye lale ethi insindaba penduli. Yini ke insindaba penduli? Umkhokheli weGwese uShakeman Mkhutshulwa ogama lakhe lokuzalwa nguShepherd Vundla uyachasisa.
Lapha ngubaba owathi ma ebikelwa ukuthi usemotshile usekhulelise umuntu wayala wathi sisu aso sakhe ngoba ebalekela isapoti. Umntwana wakhula ngale sekhuliswa ngumalume nomama. Uthe umntwana sekhulile la ubaba isimo sesimtshayile wajika ekhaya. Uthe ma esejika ekhaya thola ukuthi umntwana usesebenza kahle kakhulu usengumuntu onento zakhe.
Kulale njalo ethi abenza okuhle ehaya abantu abachiyeneyo abenza imisebenzi ebukekayo emphakathini abagoqela insizwa yaseDutshume uDifa Dube.
baba uDifa waJapi Dube, sino baba uShanoni, sino baba uBhula Zabhula naye futhi efumawaje kuChichi, sino baba uJona Ndlovu enyabani. Laba abantu laba engikhuluma ngabo lapha, mabe kubona uDonsa Nzima baba naso isihlelo.
Litholakala ngapi idlalate mkhuchulo?
Mabe seGoli ngiyatholakala ku 0732693582. Kanti njalo ngikhona futhi ku Facebook, uyangena nje ku Facebook ucheke u Shekman Mkhuchulo.
Ngempela imisebenzi emihle iyabukwa. Qhubekani ke ngemsebenzi yenu boDifa Dube, oJona Ndlovu labanye njengokutsho kwabafana beGwese. Bafana beGwese Super Sounds besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje behlabela ke kamnandi. Singake hlukanisi khangele ebezihamba phambili. Ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe batshengisele esitaladeni seHarare namuhla bekhonona ngeholo njalo besithi uhulumende kumele abahlawule ngedola leMelika. Umbiko kasibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe okuthi imali ethunyelwana emafonini eyama-RTGS kayisekelwa lidola leMelika soludale inkulumo. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lweLive Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.